mina mbona ngathi uzodwa abantu uyintshantshu ngokwakhe ngendlela yakhe yedwa engumuntu uba wenza ukuthi sisuke sithi hayi uzodwa abantu uvele uhlakaniphile kumbe ukhaliphile ngendlela ayenza ngayo agida ngayo kumbe ngendlela agqoka ngayo lingandlela angagqoki ngayo ngathi thina ngabantu singabantu yithi esikuthakazelelayo khona lokhu abantu nje esintwini eZimbabwe la seSouth Africa lani yonke indawo nje jikelele eAfrika thina ubunqunu bekuyinto ekade ingababazwa for a long time uthi abantu bebengasuki bebabaza ubunqumi bomuntu bekuyinto eyangisayo kakhulu but khathesi njengoba into sezitshintshile njengoba abantu sebe-exposed abantu sebebona yonke indawo kuba laba kwabo-Beyonce kulabo-Nicki Minaj abahamba benqunu njalo abaye begqoke into ezinqunu benze into zabo kakuhle kunjena thina besiyinto esiyibonela khatshana banje nxa isifike eduze siyabona ukuthi abantu sebephuma endleleni leyana ebuye saba leyokukhangelela phansi ubunqunu bomuntu sebekukubabaza njalo sokuphuma egcekeni manje ukuthi ayisiwo madoda hodwa abathanda uzodwa kodwa wonke umuntu labafazi bafuna ukubathaza ubunqunu babo so yikho-ke uzodwa uthe nxalesivindi esinjalo sokuphuma ehambe laphana eji kumlenze enqunu lokhu sokubabazwa sokubobotheka sokuyinto emangalisayo kakhulu njalo esimfikise esikhathini sokuthi sengumuntu othenga indlu umuntu osele mali eningi kakhulu ngoba nguyo lesibindi esokuthi ahambe laphana ayemele abafazi abaningi kuyabongeka kithi inhlanhla yakhe njalo ikhathi sakhe
uyatsho wena ukuthi kukhanya ubunqunu sokungani yinto ebatshazwayo kodwa-ke siyabona ukubana endulo bebegqoka imsisi lamabheju ubunqunu bebungamangalisi kakhulu uzodwa sebuyela yini endulo
hayi mina ngingathi sibili asangeke ngufananise lokuthi sendulo bekuyinto ubunqunu bekungento engamangalisi endulo ubunqunu ye kwakukhona sibili kodwa-ke kwakuyinto into yabantu bonke yokuthi abantu bahamba-ke benqunu begida nxa beyenza imidlalo begida kunqunu kwakuyisikhathi sakhona kungathi yi-theme njalo kwakungama-cultural dances okuthi awungeke uze ukufake laphana uthi hhayi abantu sebenjani banqunu kodwa nxa ungakhangelisisa okukazodwa uzodwa zingeke sithi ukuthi ukuthathe kusendulo ngoba uzodwa ugide emabhawa uzodwa ungumfazi okade kukhangelwa nxa sisesikhathini esinje bethi ngumfazi olula umfazi ofuna ukuba liwule kumbe umfazi oziyekelelayo oyinhlekisa ebantwini kodwa-ke yena nxa esekwenza lokho njalo esebhawa njalo eza kuyenza futhi emidlalweni eminingi njalo ezihambela engomuntu kuyinto engathi thiyene kakhulu lasendulo ngoba endulo kwakuyinto ebatshazwayo njalo kungabafazi abaningi abakwenzayo kuyisikhathi sakhona sokwenza kanjalo manje okukazodwa kuvele nje singathi yikujuma nje kuphela ukuthi wavele wabanjwa ikhamera ezigidela santando yakhe fake umlenze lapha uthe i-TV imbamba yikho ukusuka kwakhe endani esebatshazwa yilizwe lonke babekhona njalo abafazi abaninginingi abagida-ke njengozodwa kodwa-ke uzodwa ube lelakhi yokuthi wabonwa ikhamera enjalo enqunu njalo ejike umlenze phezulu yikho-ke mina ubuntshantshu bakhe angiwubabazi kodwa ngitsho ukuthi abantu thina ngokwethu ngithi nje kuphela sibabazayo indaba ze-social media esezimbeke lapha
siyabona uyakhuluma lapha ukubana labesifazane bakhona abahamba besiyambona babe befuna ukuyabonani kahle kahle
so ukuthi njengoba nthile bhuti ukuthi abantu abaningi besingathi siyazithanda izinto lezi siyazibabaza kodwa-ke kuyafihlakala manxa ukuthi uzodwa abafazi abaningi baye befuna ukuyambona amadoda amaningi befuna ukuyambona mina mbona kuyizinto ezimbili lapha one yikuba uzodwa ulesivini sokugida enqunu engelaphenti njalo egidela umkhathi umuntu wonke njalo ethwele imbodlela ule styler sakhe sokugida nxa enqunu indlela agida ngayo engagqokanga njalo ephethe imbodlela njalo ma esehla ekhwela umzimba wakhe uyayenelisa ukuyenza kanjalo yikho-ke yinto yokuqala engathi indlela agida ngayo njalo ubanqunu kwakhe kwezokusithi two umzimba wakhe yena uzodwa kokwakhe ma simkhangele laphana emile ngenyawo zakhe zombili uzodwa lo mzimba omuhle kakhulu yikho-ke urepresenta abafazi abaningi njalo umzimba wakhe uyakhekile kokuba la uyajabulela ukumbukela ungomunye umfazi nje uyafutha la ukuba lomzimba njengwazodwa akula umuntu ongafuna ukuba lomzimba omuhle kanje yana mawukhangela ukuthi mawumuva ke umzimba wakhe ungathi uyahamba hamba lapha uyabona ukuthi hayi umfazi ogcweleyo sibili yikho ke abanye abafazi laba baye befuna ukukuthakazelela khona lakhani ukuthi bebone ukuthi hambe kuyini amadoda abakuthandayo ukuthi lathi singabafazi siyenze kanjalo ukwenza ukuthi amadoda anjani asithakazelele yikho ebafazini mbona yinto nje efunwa ngabafazi nazekhala emadodeni obviously amadoda afuna ukubona umfazi onqune yikho baye bekuthakazelela lokugida kwakhe khona lokhani.